Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali bukanjani zukandaba siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 3 kumpalakazi 2019 olamukelayo ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla phakathi kwamaqhuku amabili ayibandla lezanu PF ele Lacoste lele G40 kukhanya sokuqalile njalo kambe kuzodala mehluko yini kukhetho oluzayo
kuyazakala ukuthi upresident esilayikhathesi base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona
ukukhulumisana kwamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe sile ngxoxompikiswano
ngifuna ukuthi ikoti rule in favor of ilina ukuna kuyathiwa ikoti yenze inqulise ngiphume esiqondeni
gawule kunenge esikusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi uyakuphikisa ukuthi laye kufuze esolwe
idale lephalamende lilandula imbiko ethi amalunga alo asesenza okwecansi ezambuzini zedale zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukudonselana amandla kwamacele ebandla lezanu PF abalisa elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ele team Lacoste lele G40 sokuqalisile njalo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMashonaland West umnumzana Ziyambi Ziyambi ongumphathi ntambo njalo wezemithetho uthi amalunga e G40 ahlangana ebusuku endaweni ezijeneyo zelizwe eqoqa ukuphazamisa inhlelo zebandla lizikahulumende. UZiyambi utshele iphephandaba leHerald ukuthi abazatholakala besenza lokhu bazaxotshwa kubandla lezanu PF. Icele le-G40 lalisekela umnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace. Abanye abacatshangelwa ukuthi babengabakhokheli baleli cele ngabathi umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Kasukwere, Sevia Kasukwere, lo mnumzana Patrick Juwawo ababaleka elizweni ngesikhathi kususwa Mugabe embusweni bayaphephela kwamanye amazwe. Umnumzana Kasukwere utshele iphephandaba le-Sunday Times ngesonto ukuthi uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ilunga lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo utshele umtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi i-G40 izama ukudiliza ibandla lezanu-PF.
Ya ungazwa into sikhuluma ngabantu kumbe ungabona sokuthunqa intuthu kuthithi kulomlilo ongaziweyo ngaleyo ndlela ongabe ukhuluma ngu-minister uZiyambi Ziyambi kuliqiniso elingabe likhona ukuthi kwathi kusenzakala laphana kungenwa kwe-new dispensation kufanele abantu bakwazi ukuthi upresident ngathi yena let bygones be bygones. Awuzange ube lendlela yokuthi kucubungulwe ukuthi ubani umi njani, ubani umi njani. Kodwa abantu abaningi bazithola konke sebephakathi kombuso lo omutsha ngendlela yokuthi abantu laba babengazanga bahlaliswe phansi bafundiswe. Nangenjongo akade benayo vele izolo batholakala vele lokho bephakathi kwebandla lezanu-PF okuyikubana naye owakhatheste uma sikhangela njengokukhuluma okwenza uminister uzafumanisa ukukhona sokusiba lobunzima ukuthi kusebenzeke ngoba vele abantu labana ingqondo lakade benayo izolo lokho benayo lanamhla abangabe besifuna futhi njalo ukuthi kuphambaniseke. Into ofanele siyazi ukuthi kukhulunywa fana ngesikhathi sama-G40 kuyazakala ukuthi upresident esilayikhathesi base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona labo bantu lokho bekhona nakwezanu-PF lokho bekhona kuthi khathi singathi nakuparliament lokho bekhona endaweni lapho kulezikhundla khona
Umongameli mnanga kwa ena lo msegeli wake ubabuchiwenga balobudlelwano obuhle yini nkomo ngoba abantu abanengi bathu ngani kabangenelani kuhle
ngabe kuyisifiso zabantu ukuthi ngabe upresident ukaba uED lo vice president uchiwenga ngabe ngabantu abaxabanayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi laba bantu babambana basekelana sekulobunzima bokuthi abantu kuhulumende base bephonga uqotshwa nabantu ebandleni sebephonga uqotshwa kwaba yibo abantu abakhokhelela kunye dispensation esingakutsho kathesi ukuthi abantu sebekufisa ukuthi ngabe laba bantu behlukana and ungakufumanisa ukuthi laba bantu abaqanjwayo ukuthi yi-G40 bangaba yibo futhi njalo esebekhuthaza kumbe asebezama ukuthi baphehle lowo mlilo ngokuthi kube lokuxabana okukhona phakathi kobukhokheli bethu kathi-ke thina ngikwazi kwethu laba bantu balwa impi ngama-wovetarians wonke bobabili amboni ukuthi bangaba nayo leyo ndlela efiswa ngabantu thina esikukhangeleleyo kuphela ukuthi kulungisiswe ezomnotho welizwe abantu bakhwelise elizweni labo kuphela zwe
Hello ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezana PF njalo wake wamela isigaba seInsizwa South edalele parliament asenelisanga ukukhuluma lamalunga eG40 kodwa untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sihlaziye lolu daba
lokho akumangalisi ngoba nxa sikhangela imbali yonke ye-ZANU-PF okuhlelayo kusenzakala khona lokhu ubana kwakusibela ama-faction amaningi kule ngxabano yinto nje engamangalisiyo ama-faction angkhona aqalisa kudala ngezikhathi zempi ngezikhathi zenari rebellion kwaba le mjuru faction kwaba le lacosti kusakumangalisi konke lokho vele yindlela abo-operator ngayo kuhlela kula ma-faction
Ingqungquthela zeqembu le-G40 ezibalisa uJonathan Moyo, oSevia Kasukwere labomzembi bonke baphandle kwelizwe bafohla. Kungaba yibo yini abayiphehlayo limihlangano?
Angikhole i-G40 asho abantu abayi-4 kumbe 5. Abantu abaningi ingxenye abanye vele bangama-members ophalament, abanye bengaba khona kumabutho, abanye bengaba khona esipoliseni. So asikhulume ngabantu abayi-3 kumbe abayi-4 kumbe abayi-5. Kodwa sikhulume ngabantu abaningi vele ababekhona kuhlangothi lona lakudala njalo.
Kodwa lona iqembu le-G40 lisalalo yini ithuba lokugenqula iqembu likamnankagwa ngevoti kumbe ukuhluthuna lisebenzisa amabutho?
Ayikuthi ezombusazwe ngibe zombangazombe zona lezi ngiye zepolitiki ngiwe kunzima ukuthi sikhangele phambili sikhona ukuthi lokhu kungenzakala lokhu ngeke kwenzakala ngoba ngikhuluma nje ngo-2017 no-2016 akunamuntu ongakholwa ukuthi umbuso kamgabe ungagenqulwa kodwa kwenzakala so into engenzakala into engxenye ngasoze yenzakale yona leyo
umnankagwa yena njengomuntu owangena embusweni ngokuhluthuna intambo esebenzisa ibutho ubona ngani uzwa njani nxa ebona ukuzamazama konke lokhu okukuzana u-P F
Ya kuba nzima sibili ngoba vele lo ongena odla ngamandla, uphuma ngamandla, uhlala ngamandla ngoba kuzamhlupha khona lokhu nxa egqoke ingwane kumbe umqhele wobukhosi ngoba yena lo ogqoka umqhele wobukhosi uzahlala esesaba ukubana abanye bamcabangela abanye bafuna umgenqula. So kuzaba nzima uzahlalengela ukuthula vele.
Ukasukuwere yena utshele amaphephandaba ngempela viki ukubana uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kungaba yilokho yini okunye okwethu seyamalunga ezanu-P F?
Kungaba kuyikhona lokhu ukuthi sebecabangela abantu abaningi abatshiyeneyo ukuba nengxenye balamaqhinga kumbe balamacebo okuthi bebagenqule kungabe kubangwa yikhona lokho ukwesaba nje ukuthi engxenye umnumzana yokashiwele ngancintisana lo mongameli ngo-2023.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe iningi lithi umnumzana Nelson Chamisa engahlala phansi akhulumisane lo mongameli Emmerson Mnangagwa kungaba lobubelo elizweni. Kodwa uDubo ukuthi uChamisa lebandla lakhe ele MDC abananzi uMnangagwa njengomongameli welizwe besithi wacilibezela kukhetho. Lokhu sokubangela ukuthi ibandla lezanu PF lalo lithi nxa abe MDC bengananzi uMnangagwa labo abasoze bacithe isikhathi sabo emakomidini awedalele parliamente akhokhelwa ngamalunga eMDC. Ngezinye indlela umsebenzi usumimpo edalele parliamente kulandela ukudonselana amandla lokhu. Kambe kwenziweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomela iBhinga North edalele parliamente engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda nguye osungula lingxoxo.
Uyamqonda kanti indaba lembiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguye olabalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liye ndawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane uMnangagwa loChamisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena nami kasikwazi ukuthi lokho ikufuza ukuthi kwenza kahle asindawo nxa singabe silokhu sikhontinua siya phambili ngale ndlela namuhla sesibulela iparlamente kusasa angikwazi ukuthi siyabulala yiphi institution njalo siyasala sesiyini sesiyiSomalia uhulumende wakho uyasebenza njani nxa ilukuzeni iparlamente ingasebenzisa ayispeaki kathesi le mthetho okufuza ukuthi nga kaloku introduce phakathi na kweparliamente isimile
kutsho ukuthi ke ngokunjalo
yakhona khona
imumo onjani ukuthi lanxa sokwenziwa ukhetho kwayiwe emakudalekho i-constitutional court eyenkulu kuyo wonke amakhoti elizwe lethu leZimbabwe isiphawulile indaba lingahloniphi ngezindlela lithi amakhoti la akwakho ngezindlela aliwa-recognize amakhoti la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngisenzise kuzwisisa ukuthi kathi vele khona sibili abantu abale njonge nje ekukhanyayo ukuthi bale njonge engaqondanga ekusegqekeni njengakho lokuthi lithi na nxa umalaba ikhoti kamalaba isiyethulile okwethulayo libe selithi lokhu alikuhloniphi lifunani lifuna ukuthi ikhoti irule in favor of lina kunako kuthiwa ikhoti iyenzeinqumo esiqondileungabaamakhotianjaniawule
kunenge esikusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi uyakuphikisa ukuthi laye kufuze esolwe kasiye mlimo ongasolwayo umalaba ngoba uyikhoti iparliament injena iyasolwa i-executive injena iyasolwa akula muntu ongasolwayo so singenza ngani ukuthiwa khona ungasola umalaba wena esuyenzenye into ekwenza ukuthi kumbe kuhle ufe khonapho hhayi uyasolwa
umalabaidale
liyakwanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokhetho lwakhona e-America phakathi kwabush lo Al Gore Al Gore lo Bush kwathi ukuphinga wahamba kwedale leqepha edale lezomthethwana labo kwaba lesinqumo ukuyisinqumo selo sahlonitshwa yilizwe le-America akula bantu abadonselanayo njengakhonakoyani
ipolitiki ipolitiki ze-America lepolitiki zeZimbabwe ziyakhiyana e-America akula msocha ongenela kuma-results ama-election eZimbabwe isocha yilelithoyo ukuthi ama-results awo siyawavuma kumbe hhayi so umehluko wakhona mkhulu kakhulu awungeke wafanisa e-America nele-Zimbabwe
Sibanda mfuna ukukutshela enye into omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqathe ngomuntu ukhetho lolweludluleyo ka-2013 lolo lokwenziwe sephalamenti futhi kathesi ukhankase ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akula muntu okwatshaya umuntu akula muntu okwayethusela umuntu akula muntu okwayenzani akula kodwa kwasekusiba le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
eli ngiyavumelana nawe ekuqaliseni ngapho osiza nga ama-results asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-results okuthi khona lo president abe ngupresidenti wapi anawe kunjalo awungeke wantshela umalaba wehluleka ukuphendula lo mbuzo so lo mbuzo ulokhu ukhona nanamhlanje yiwo umbuzo oza addressa iissue yelegitimate. Singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca lasedale kwakhulunywa idale izeki yakhuluma ukuthi yona ilama-result amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka laphana saya lapha kokuthi i-result eyiyo sibisibili yiphi akekho oyaziyo. Yindaba singadalisikhulume ngalo mbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa. Senzeni njani ukuze siyefika khonapho.
Mina into engiyikhangelele ukuthi ukhetho lwaziwa yizeki, ukhetho lwaluphethwe yizeki. Izeki iyaziyo konke wahamba kwaqonda lokwapha manisekayo kwaziwa izeki.
Thina sikwazi awazi lutho gawule. Uthi utawazi lutho buza abanye ukuthi izano lezeki zidlelana njani. Hayi lapho ke bangakutshela kulapho ozawubakwazi khona. Kathesi urayele nxa usithi wena awukwazi.
Selifuna abanye abantu basale ngemuva. Hayi asambeni sonkeni abantu bonke bahambe beye phambili.
Hayi siyabonga zindala zombili sithe sizithiyeke zinjalo zidibana. Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF endawonye lomela iBhinga North edalela iParliamente engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Sikhangele ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abazali bahlaba umkhosi kulandela ukuqonga kwembadalo yama-school fees ezikolo zama-boarding. Leli phephandaba lithi kwezinye izikolo abazali abalabantwana abaya kuzifundo zika-form 1 ngomnyaka ozayo batshelwe ukuthi baza kuba bebhadala i-$12,000 nge-term inye. Idale lePhalamende selilandule imbiko ethulwe ebulenjini isithi kulamanye amalunga edale lePhalamende abethwe ngamagama okuthiwa ayenza ezecansi ezambuzini zedale. Unobhala wedale umnumzana KM Chokuda wethule umbiko othi la ngamanga ngoba kungeke kwenzakala okukhulunywa njengoba edale kuhlala kuxokozela ukuthi akulo okungenzakala ezambuzini njalo lamalunga edale ayaziphatha phansi komthetho wedalelo nalelo. Iphephandaba leHerald lithi imuli yakomuyi umnumzana Robert Mugabe ayila maphepha athiwa ngumufi i-will ngesilungu. Leli phephandaba lithi imuli yakomgabe iyethule ingxenye yoluhlu lwelifa lakhe olutshengisa ukuba wayelezindlu ezingafika zona ezilitshumi. Kodwa ke bathi kuzamele imuli le iyokwenza umhlangano leziphathamandla zomthethwandaba ngoba kungatholakala ukuthi bakhona abafihla iwili yonale bazabotshwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo +12 465 0318.
Salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli. Hayi igama lami ngeke ngize ngilisho, sokukaningi ngilisho, otherwise bengagcina lami benginyamalalisa mhlazala ngathi ngafika ekhaya. Mina ngendaba le kahle kahle yokuchaywa kumkhokheli we-MDC orobedutshulwa ngamabhuleti ini. Kanti njengoba nakukhanya ngathi amapolisa ngawezano, why i-MDC ingabi ne-security yayo e-tight? Ibe tight security yabo ukuthi nanoma ngabe behamba becampaigner benganidi nje i-security yamapolisa, babe ne-security yabo nje private security e-tight ezokuthi nanoma mhlazana bethe benza ukuthi bengabe lokhu bethi abantu be-MDC bebanamanga kodwa kube lama security azobopha labo abenza lobu bubi njengoba nalike kuthiwa bekudutshulwa bekho why kumele kudutshulwe khona kunabantu and besazi ukuthi kunomkhokheli welinye ibandla. Mina ngicabanga nje ukuthi ayibe nesecurity yayo nje iMDC etight inganiki policy ngoba ipolicy ngeyezanu yonke into ngeyezanu. Sengathi mhlazana futhi kwawina leyo MDC wonke umuntu osembusazweni kumbe ipoyisa kumbe lisosha bachithwe baqalelwe phansi ukuqhashwa ngoba bonke laba balemkhube emibi balemkhube yezanu.
Ubaba uJuma engasiqambela amanga engakhuluma izinto ezingekho. Abanye bakhuluma okukhona yena ukhuluma isitshelo kwakhe kasifuni thina ukuzwa lokho.
Kuhlungu loku kwenzakalayo. Walibonani walaleli westudio 7. Awukhuluma yimi uNdlovu. Loko kwenzakalayo kuhlungu cause kuyacaca ukuthi kungamanga. Kabi izihlahla bezihlanyelelwane kumanje sinenkinga amadokotela kumele kuba ngabo ababhekana lezinto ezilonceda wona ababhizi bahlanyele izihlahla into ezizivikelayo ikudlala ngesikhathi ba-ride bebaspreyile kabe bebabonte abayenza into ezingalangqondo ba-ride bebaspreyile loko kwakele kukhuluma kungamanga umuntu uma yetidutshuliwo wayengalimalanga ba-ride bebaspreyile cause bayenza izinto ezidumu kakhulu abantu be-MDC ntabayaziyo nje kuthi kube la ma-sanction lize lisokole sekuzenza abantu abangcwele abangakwazi ukuphatha ngcono akukotshintsho olungatshintsha kuphetheka abantu abantu kuyakuya ngami vele kuba uyabagijimisa too much mnangako lakuthaye cause into abayenza irongo kumanje kube kuncediswa la nge-government kuboniswa nokuthi amadokotela ayaphi azayenzani azahola njani kusetshenzwe njani akula maphilisi abantu bona lawo bula ama-HIV bona ababhizi bahlanyelana nezihlahla for what abantu basokola just because MDC ukuthi nje abantu babaleke iqiniso kuze balibalekile MDC yiyona eletha ama-sanctions ukuba ilizwe lingakwazi ukucontroleka bezibone bona ngani bazakwazi ukuthi busengcono kuyibo bona bona labo
njani basakaza. Hayi siyaphila siyabonga sinhlelo zensiyazo sizilalele sibili nani bezani bamalisa ngento ewani ugawulelo Juma uyathola beyala izinto ezikhulunywa emoyeni eziphuma thezi bayala utoshamisa bebewadubula bede amapholisa ngawe-MDC so nxa ngawe-MDC kungani beyaliso MDC ukuthi betshengisele ezindleleni abazama ukulungisisa izani izani kayikhule sibili bengali besenza so kathi sihleze emagangeni enxa yezani umbuso wezani lo a-a abazama ukulungisisa into zabo zonke akula lokho kuthiwa kume kwaqonda okwabe kukwanisa ukulwa kuphela bebangibusela kuphela ababenzayo amama abadla bebusayo wonke abafuni bafuna okwabo ukuthi kube yibo bodwa abatshontshayo abake bepha umfana omncanda ayeke kuso ungathola uze selifika esikhathini sokuthi umuntu ehlanyeni amaluba selifuna ukumbulala hhayi zani wayi sesikhathele ngayo
elibingelela studio 7 umagalela lo okhulumayo lapha ngiyacela ukucebisa abantu bakithi lokubaxwayisa ukuthi bangaze bakhathazeka bakhweze izinhliziyo zabo ngabantu abanjengoJuma. OJuma yibo akade besithi umgabe is surrounded by abantu abangayisibo ngemuva ngayo. But namhla sebengene kusame situation kabasakutsho lokho bayapolisha bayalungisa abantu bakithi lingakhathazeki ngabantu abasuthayo. Sicela ukuthi lingazitshoni lizibulala imoya lisizwa ubuhlungu niyekelena umane siyaphambili insuku zonke ukwenzela ukuthi msasa limkhothe ukuthi wena wathi njengoba lihlala limtshela insuku zonke and ngiyabonga Studio 7 ukuthi libenza babe khona laba bantu basike baxhamande bona besithi bayakhuluma bakhuluma into abazaziyo lingazondi lithi kabangabi khona kabake khona sikhulumisane labo sizwanane labo sizwe ukuthi bathini impendulo zabo zithini. Namhla kuJuma sekumnandi kakhulu sokumnandi lokhani okwedlula kumgabe futhi kamina kangikwazi nabantu bezani kangikwazi ukuthi basebenza njani kuyini abakutholayo kuyini okukhona ku kodwa singabasoli singabasola seze nje kathi kukhona abakuzuzayo thina esingakwaziyo maybe sikhuluma sinje bangena ezitolo esingayisizwe esingena kizo maybe sikhuluma sinje lokho ebethenga impuphu nge-$35 umuntu angasolani khonapho ngaphandle komuntu omela iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani ku Studio 7. Mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngilana eJohannesburg, South Africa. Mina ngithanda ukuzibusa ngesimo selizwe lakithi ukuthi bona laba abazitshela ukuthi bayaphetha, abazitshela ukuthi bayabusa bavusa ini ngoba njengamanje ayikho into ejabulisa umuntu waseZimbabwe. Wonke umuntu ukhaliswa isimo, ukhaliswa konke nje kwi-disaster zone lethu. Ngakho ukuthi basafisa ukubusa ayikho into engathi bayilungisile kumbe bayiyenze yabangcono. Osebenzayo uyakhala ngoba abalamali. Ngizibuza ngisho nalaba abazitshela ukuthi bayithanda leyo zane yakhona le esihlulekile esikhethe izwe lethu lihlile laba ngihlekisa yini abajabulela yona ngoba ihlulekile konke. Akukho lutho nje ongalupraise ukuthi iyenze labantu.
Siyabonga ke balaleli bethu elisithumele imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lithumele phela ama audio amafitshane, siyacela njalo lingathuki angaba amafitshane siyenelisa ukuthi sifake abe manengi engadlulike i-2 minutes. Hayi, siyabonga. Lesikhangele ezeMelika, kulamalunga ebandla lamademocrats amabili athesuke emjahweni wokumela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo okudinga umongameli. Ababili laba, umnumzana Joseph Sack lomnumzana Steve Bullock, bazise izolo ukuthi abaseyi kuncintisa. Sokusele abalitshumi lasithupha abazancintisana kudingwa ozamela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Khona kusese khona sokuzakhanya ukuthi eyiyo endala yiphi la. Kodwa ke uBiden ngiyabona uqiniswa yikona futhi ube ngu vice kaObama. Kodwa kasazi ke ukuthi kathesi ke zizaba kanjani ngoba labo meya la ulo meya lo ongenile Bloomberg akazi ukuthi kuzazala nkomona. I-election ijayele ukuthi ibe nzima ukuthi uyi-predict kusasemasinyane so.
Kodwa bakhona abanye abafana lo mama uKamala Harris abake bangani bayatshengisela ubukhokheli obuqotho kodwa kukhanya sebesemuva khonale. Ubona ungani singabona bona lapho abasebecineni bekhwela phezulu beze bakhangelane babhekane lo Trump?
Yeah. Siyabona sokusiwa kubo Iowa. I-Iowa kayazi ukuthi njani. Yikho lapho kuba le mfihlakalo khona ukuthi ama-Iowa caucus lawana azaphuma lani. Nxa sokuvela lapho-ke khona sizabona Iowa, New Hampshire, kusiyale. Umjaho sese is still everybody's race khathesi. Asikwazi ukuthi abantu elizwe abalizwayo yiliphi.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni esedolobheni le-Ohio. Bakithi ingoma kaZahara esigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukudonselana amandla phakathi kwamaxuku amabili awebandla leZanu PF eliTeam Lacoste lele G40 kukhanya sokuqale njalo. Ukukhulumisana kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe? selugqiba ke lapha uhlelo lodlula lamhlanje olivalelisayo ngisithi dibaneni njalo kusasa igama nguChris Gunn.